Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 12 zibandlela 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Muonzora selobele iCommission yezokhetho iZEC eyazisa ukuthi ibizo elithi MDC ngelebandla lakhe njalo lingazasetshenziswa libandla leMDC Alliance ukhetho lwama-by elections oluzayo.
Iningi yama-constituents asuke sibe lama-by election ngenxa yokuthi abantu abakhithwayo ngabantu abakhethwa uZulu kukhetho luka 2018.
Uhulumende namuhla ukhangelelwe ukuhlangana lezisebenzi zakhe okwakuqala lo nyaka bekhulumisana ngodaba lweholo.
So sikhangelele kakhulu sibili ukuthi kube lokuhlangana kwembono, sigqibe indaba yemali ukuze njalo simove siye phambili sikhangele ezinye izinto ezingabe zikhathaza.
Ukuthethwa kwecala eletheswa intatheli izindaba ezimeleyo uJeffrey Moyo elokuncedisa ukungenisa intatheli izindaba zeMelika elizweni ngokungekho emthethweni kukhangelelwe ukusungulwa namuhla emthethwandaba kamantshi kobulawayo.
Ama-charges akhangelane lawo awatshengisi emthethweni icala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Muonzora selobele iCommission yezokhetho iZEC eyazisa ukuthi ibizo elithi MDC ngelebandla lakhe njalo lingazasetshenziswa libandla leMDC Alliance kukhetho lwama-by elections ngenyanga kaMbimbitho lonyaka. UMuonzora uthi ibandla lakhe laphiwa amandla yisinqumo sedale leSupreme Court. Lokho kusho ukuthi iZEC ingafeza izifiso zebandla leMDCT, ibandla leMDC Alliance lizamele lidinge ibizo ngokuthetha. Kunjalo nje ibandla leMDC Alliance lithi amalunga alo awaqotshwa edalela ePhalamende lakukhansili yiwo azamela ibandla kukhetho lwama-by elections ngenyanga kaMbimbitho. Kobulawayo, kulezikhundla zedalela ePhalamende ezimbili ezizancintiswa kuthi ezamakhansila zithoba munwe munye. EHarare yikho okulezikhundla zedalela ePhalamende ezizancintiswa eziningi ezilichumi lambili lezemakhansila ezingamachumi amabili lathoba munwe munye 29. Ilizwe lonke jikelele liza kuba lokhetho lokudinga amalunga edalela ePhalamende angamachumi amabili lasithoba minwe mbili 28 lamakhansila alikhulu lanhlanu 105. Sixoxele isikhulumeli sebandla leMDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa.
Iningi yama-constituents asuke sibe lama-by election ngenxa yokuthi abantu abakhithwayo ngabantu abakhethwa nguZulu kukhetho luka 2018 ngabantu abakhethwa ngumphakathi, abantu abakhethwa nguZulu weZimbabwe. So ngeke saphikisana lokho ngalokho okufunwa nguZulu.
Manje nxa sikhangela ukuthi kule COVID-19 lina likhankasa njani ukuthi lithole usekelo?
Ye, usebenza ngesikhathi se-COVID kunzima kakhulu ngoba amapholisa ahle atshengise ukuthi bona basekela izanu. Zananzelela ukuthi abantu bezanu nxa bengena ezigabeni ababotshwa, kodwa nxa be-MDC bengena bekhankasa bayabotshwa njalo kunikezwe izizathu ezingaqinanga, unikezwe izizathu lezane ezokuphonguvala abantu amehlo. Lokhanyangana abantu beMDC bayaphambanisa, kanti-ke bayabenza into abavunyelwa isisekelo sombuso. ngathi amalungela so kunzima kakhulu ukusebenza lesi sikhathi se COVID abantu bengavunyeli ukukhankasa ngoba kathi isinto esifunakala ukuthi sithole usekelo ukuze sinqobe ukukhetho luka March 26
ungasitshela ukuthi kulabo abavele bezancintisa ngoba babe vele besezikhundleni zona lezo bangaki kobulawayo khona ngapha
indawo ezizadinga ama election zilichumi 10 ngesingisi kusitsho ukuthi kugoqela lalezo ndawo esicabangela thina ukuthi kuyaba lama primary election kodwa ngengakho phambilini ukuthi inengi yezindawo awusoke kudingakala ukuthi ube lama primary election ngoba senza lokho okufunwa nguZulu senza lokho ufuna umphakathi ngoba umphakathi nguye owakhethayo ngo 2018 so asoke siphikise intando zikaZulu
umnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla leMDC Alliance kobulawayo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo kwecala eletheswa intatheli zindaba ezimeleyo uJeffrey Moyo elokuncedisa ukungenisa intatheli zindaba zemelika elizweni ngokungekho emthethweni ngomnyaka odluleyo kukhangelelwe ukusungulwa namuhla emthethwandaba kamanje kobulawayo. Izolo umthethwandaba unqume ukuthi uMoyo uzathoniswa engela munye wakhe umnumzana Thabang Manika owenhlanganiso yeZimbabwe Media Commission oyetheswa icala elifanayo. Igqwetha elimela uMoyo unkosikazi Beatrice Mthethwa ugcizelele kuStudio 7 lokhu. Igqwetha elimela umnumzana Manika umnumzana Lyson Ncube utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bavumelene kulolu daba njengamagqwetha njalo uManika usezamiswa yedwa emthethwandaba mhlazi ku-24 kuyona le inyanga. Bobabili laba bayaliphika icala abaletheswayo. Okuningi asikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga ayiqhube lo mnumzana Lyson Ncube igqwetha elimela uThabang Manika.
Sihambile emthethwandaba sisiyaqala lokho abakubiza esikhiweni bayithi i-trial ukutshutshiswa kwendaba amadoda lawo esiwamelele. Mina ngimela uThabang Manika, amanye ama-colleagues ami uBeatrice Mthethwa lo Dark Coltart bemela the other accused person by the name Jeff. Ndaba ekuqaleni indaba sifikile ke thina simele uThabang sacela umthethwandaba ukubana indaba kaThabang ingaqhubekeli phambili ngesizathu sokubana ama-charges akhanyelane lawo awatshengisi emthethweni icala. In other words, sithi thina sicelile emthethwandabeni ukubana we accept to ama-charges. SQN sikubiza sikuthi exception to ama-charges. Nxa umuntu e-accepta to ama-charges uthi yena kunkundla angikwazi lokuthi lapha lingilethele lokuthi icala engikhayelane lalo yilipi angikwazi ngoba amaphepha elinike wona akhombisa ukubana mina ngiyenze icala. Usisho ukuthi sifikile kemthethwandabeni sayenza leyo application ukubana icala likaThabang licitshwe ngoba amaphepha la esiwabiza emthethweni siwathi ngama-state papers ayiwo akhombisa icala elingabe lenzwe isibotshwa ebengakhombisa ukubana yena uvele ungena ngabi ecaleni langikhona nokubana yena wenzani kumbe uyenzeni ecaleni langikhona. Sithese senze njalo umthethwandaba susithi wona uprosecutor aphendule indaba le yade siyishiwe ukuthi amaphepha asinike wona akhombisa icala. Uprosecutor wasecela ukubana anikwe isikhathi sokubana aphendule kuleyo application esiyenzileyo. Umthethwandaba wasubunika ke up to umhla ka-24 kulinyanga ukubana siphenduke court silande ukubana azophendula indaba yethu le esitshoyo ukuthi lokuthi sidingane court kasikwazi. Right. Sesiqeda ke lapho amagqwetha ke ka-accused number 2 basebesenza ke sikubiza sikuthi separation of trials becela enkundleni ukubana ukutshutshiswa kwendaba zamadoda lawa ku-separate omunye lomunye atshutshiswe yedwa. The reason why kwenziwe njalo yokubana bona bachilo ukubana bavele bewile bevele eHarare belanda indaba le indaba le ibifakwe emthethwandaba phela nge-Friday batsho njalo ukubana sebekhiphile izimali ezikhwameni babhuka lamahotela lamanye ama-facilities ukubana babe lapha kokulawa ebulawayo indaba leyiziphela basebe sitsho ke emthethwandabeni ukubana kulalokho esibiza emthethweni sikuthi i-prejudice kumbe esikhiweni esibiza sikuthi i-prejudice ukubana nxa icala leli lingaposponwa umhla ka-24 uclient wabo uyabe seprejudisiwe uyabe sephambanisekile esikhwameni esephambanisekile lasendabeni leyi ukubana idluliselwe phambili yikho umthethwandaba useparate indaba lezi ukubana uThaba nxa esebuya uzangena yedwa achutshiswe yedwa laye uJeff sezangena ke yedwa kusukela kusasa achutshise yedwa lo lalo uzwanikwa ke esikubiza emthethweni sikuthi i-verdict. In other words, isinqumo kumbe it's just a decision that inkundla izayenza lo lalo usezatshelwa ukubana uguilty kumbe akekho guilty kodwa bechutshiswe echiyene not bechutshiswe kwandawo.
Singathi lisebenza lonke yini lamagqwethala kumbe icala sokungani seliphoselwa omunye
ukusebenza sonke yebo kambe sisebenza sonke njengoba sivele sonke singamagqwetha akusho ukubana indlela okwenziwe ngayo sithi siyesulela icala komunye. In fact sithi thina kibo bonke bobabili akula olecala sithi thina kibo bonke bobabili indlela indaba leyi iyayinvestigethwa ngayo ayinvestigethwa ngakuhle ukubana iveze ukubana olecala phakathi kwabo bobabili ngobani.
Hallo ke ngumnumzana Lyson Ncube igqwetha elimela uThabang Manika obexoxa ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Uhulumende namuhla ukhangelelwe ukuhlangana lezisebenzi zakhe ukwakuqala lonyaka bekhulumisana ngodaba lweholo. Izisebenzi zithi zifuna ukwengezelelwa iholo njalo hlawulwe ngedola leMelika ngoba eleZimbabwe lingasathengi lutho. Umphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima ukuvumile kungxoxo ayenze lalo umsakazo ngomvulo ukuthi ngempela izisebenzi zikahulumende zithwele nzima ngeholo eliphansi. Wengeze wathi uzawuya emhlanganweni wanamuhla ephethe okungcono lanxa nje engatshongo ukuthi ngokunganani. Isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi nxa uhulumende esehluleka ukuhlawula izisebenzi ngedola leMelika kumele azibhadale imali elingana laleyo ezaziyihola zisaphiwa imali yeMelika ngomnyaka ka-2018.
Esikukhangeleleyo ikuhlangana kwembono izisebenzi kazidlike ama-meetings izisebenzi ziphakathi kwenkinga indaba ayemali iyafunakala. Ukuqakathekileyo ukuthi la ama meetings ke angabi manengi engaphuchisi ke lokhu abantu ababe kubuthanele. So sikhangelele kakhulu ukuthi bekugqibe lokhu abakuhlangeneleyo singaze sabona imbiko emaphepheni kodwa nxa sokubuya kuma meetings sithola ukuthi ama meetings kawakhiphi lutho kusuke kube inkinga ke kuzisebenzi bese zithuka ke abakhokheli bazo ukuthi bathanda ama meetings kodwa kungalalutho oluphumayo. So sikhangelele kakhulu sibili ukuthi kube lokuhlangana kwembono sigqibe indaba yemali ukuze njalo si move siye phambili sikhangele ezinye izinto ezingabe zikhathaza. Ziningi ke izinto esikhathazayo ku public service ezingasizoholo kuphela kumbe kuzisebenzi generally. So sifuna ama meetings aba lama results, sifuna ama meetings aphelayo aba le tangible results akhiphayo ukubambekayo kuzisebenzi zijabule, kungabi ngama meetings nje ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga kodwa kungalanto ebambekayo kuzisebenzi.
Lifuna izisebenzi ziholiswe malini?
Sasithe khona iholo lezisebenzi kalibuyiselwe lapha elalikhona ngo-August 2018. Iholo elaligwanisa ukukuthenga ngo-August 2018 yikho okufanele kube liholo elinikwa izisebenzi. Leli holo lingaba liholo elibuya in US dollars kumbe leli holo lingaba liholo elibuya liku RTGS kodwa kakube liholo elalivele liyilo elali holwa ngabantu ngo August 2018 ukuze abantu bekhulume kakhulu nge US dollar kwakuyindaba yokuthi sibonake iRTGS iluza ivalu ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga ikho kwakubangela abantu ukuthi bethi okudingakalayo kungaba yistable currency nxa abantu bengabhadalwa nge US dollars kungaba lobubelo kodwa siyakwazi phela ukuthi bakhona abanye abaloke betrader ke ngama RTGS so okucakathekileyo ukuthi sibuyisele iholo lezisebenzi kuvalu eyayikhona ngo August 2018 yikho ke okucakathekileyo ngokuthi iliholo elaliholwa ngabanengi including abaku public service
umnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZCTU
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave
Ubamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com lilodaba lokuthi inkampani yamandla kagetsi izesa isiyazise ukuthi kuza kuba lokucitshwa kwamandla la kusukwana izilandelayo ngoba kulungisiswa isitiji esigaya la amandla esekariba. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi kulezigilamkhuba ezimbili ezasebenzisa umbhobho wamanga ukuthathela usomatekisi weMutare imali nyakenye ezibotshiweyo izolo. Eke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yeWorld Bank ithi igciwane leCoronavirus selidale umonakalo omkhulu kakhulu kwezenotho yamazwe omhlaba ikakhulu amazwe asacathulayo. EleBurkina Faso seliqale uhlelo lokufundisa abesilisa ukuthi baphathe njani abesifazane. Lolu hlelo lwenziwa ngoncedo lwenhlanganiso yeWorld Bank. Uma manje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani lonke bantu baku Studio 7. Linjani bakithi bonke bodungamiri mukomo labo bonke abaku Studio abasibalela ngezindaba zethu zakumthwakazi lezizimbabwe. Into engilesimangalayo lapha yileyi ukuthi kade abantu baseMpumalanga basibangisana. Ababangisa abantu ngesikhathi segugura abantu bephila basibulala basiqeda do abantu bangcwatshwa. Namhlanje sebebalandela futhi lapha abangcwatshwa. Kwekhona abantu sebefile bebebeloke befaka ibomba abantu befile kutshengisela ukuthi basizonda okungakanani laba abantu beMpumalanga lisizonda okungakanani ukuthi lathi lalapha lo muntu ongaboniyo lo muntu oyisiphofu kodwa uyakubona ukuthi sibili abantu beMpumalanga abasizonda abasibulala siphila namhlanje sebeze besibulala futhi sesifile kambe kulo muntu ongafaka ibomba emangcwabeni emuntwini ofileyo uyabe ngumuntu cabangayo sibili yena lo uyabe ngumuntu olengqondo sibili yena lo ukuze ubone ukuthi umuntu sibili uyabe kuzondile usahamba emhlabeni alike lichiyane lathi bantu baseMpumalanga even ilizwe lethu lilincinyane linje elakomthwakazi kodwa siyakwanisa ukuthi sizibuse sizihlalele sisebenzise amasiko ethu hayi ukuthi lina libe yini elifuna ukuthi lizosilawula khonapha emathebeleleni namhlanje liseliqothile bonke abantu abethu kasise labo khonapha emathebeleleni sebengaphi sebesemazweni abanye basegoli abanye baseBotswana abantu abethu babuya befile ngenxa yenu elilokhe lisebenzisa igugura wound silent liselisihamba ngaphansi kathesi kalisatshengiseli kodwa lisisunduza lisibulala ngayo igugura wound yona le ngithi bakithi shua asikeni sikuboneni khonoko lo yisiphofu longazwayo longaboniyo kodwa uyabona ukuthi laba abantu vele kabasifuni kuleli lizwe leZimbabwe siyacela sibili ukuthi lathi sinje singamandebele asikeni sibambaneni sibone ukuthi siyenzani ngento yethu le esifanele siyenze ngoba abantu laba hayi bayasizonda bayasizonda okokuthi basizonda basizonda siphila beze besizonde sesifile beze besibulale ngamabhomba sesifile umuntu ebhomba lapha okulamangcwaba khona ukuze ubone ukuthi umuntu uyabe lomoya omubi njalo vele kabasifiseli into enhle
sanibonani basakazi beStudio 7 ngiyabulisa lo nkontungameli inkomo ngibulisa nje bonke abasakazi ngibulise nabalandeli beStudio 7 ngibulise nomphakathi nje wonke wakithi eZimbabwe ohluphekayo ohlutshwa yiZANU-PF iZANU-PF isokolisa abantu ibuleli ilizwe ibulala abantu ibulala konke iphihliza konke ayishiyi lutho i-ANC ibhekile into eyenza i-ANC ukuthi ivalele thina ngaphandle ikwazi kamhlophe ukuthi iZimbabwe kuyahlutshekwa instead ukuthi yona ibhekane nomnankakho ngeziqu zamehla itshele umnankakho ukuthi indoda tshintsha ukwenza iliye elizweni lakithi e-South Africa sokugcwela abantu bakho kade uhamba kanjani iyehluleka lokho ukwenza i-ANC instead ikuthatha abantu bakithi ibaselindela yabavalela khona ngale siyahlupheka sihlupheka all over sihlutshwa i-government yezanu i-ANC ayenzi lutho iye ithule nje bahamba ngale bethi bayalungisa bangamamediata befika ngale beziphuzela ikofi bakhohlwe ukuthi balandele uyayibona le nto leyo so into enjengaleyo kumele kwenzeke kumele ukuthi khona thina sisuke le khaya size la ngoba yi-ANC ekwenzayo khona lokho iqeda lapho yabe sizicula hey amaforena babuyele kubo amaforena babuyele kubo bayabuyela beyiphi ngoba uyazi kahle ukuthi ngale khaya kulalutho mnankakho bamoshile izwe lima ngobongobo kula nto ekhona ephilayo so into enjengaleyo kumele ukuthi i-ANC yona iphakame i-ANC government iphakame iphakamele umnankakho ukuthi endoda akulungise shanyela indlu yakho ibe clean shanyela indlu yakho ngoba manje abantu baqhubeka bayeza la egula abanye bathatha badliwa zingwenya laphana kungenxa yokuthi khona akukho nto eyenziwayo bona bayahamba le bethi bayalungisa izinto befika ngalwe kuphuzwana namatshwala lana bekhohlwa into abayilande ngayo so asifuni ukuthi khona thina sihlukunyezwe sithathwe njengabantu ababa emhlabeni asonanga lutho hayi sitshe sabulala uJesu kumele into mazilungise mazilungise zibe fair kungathi izinto zi-free and fair kungalanto e-free and fair la so le nto yonke eyenzakala lapha ekhaya kungenxa yegovernment ye-South Africa ya ya ilungise into eli le yeke kulokhu elibhizi lapha lilokhu eliphuzana namatshwala lapha khona emathaveni hayi sikhathele mani
bingelele ku-Studio 7 sanibonani nonke basakazi nabalaleli bingelelayo ngifiselana phansi khona le kulilima westing madlambuzi ngithanda ukuphawula futhi ngendaba lezi zihlithela zona sizibonayo laphana kukhasi le-Studio 7 ilitshe lesikhumbuzo lafakwa ibhentshi likazulu selihanje labhontshwa le nto imhlungu kakhulu ukuthi uhulumende ongena ovikela abantu njalo upreacher ivangeli lokuvikela abantu kuyenzakale izinto ezifana nalezi ikakhulu endaweni enezililo ezingaka kube nomuntu onesibindi othatha into yokubhoma kumbe ukutshontsha ilitshe yokudistroya isikhumbuzo esilinxeba elikhulu ebantwini ebuye futhi ezobhoma isibindi bani akukekho omunye umuntu ongayenza le mpapa lokho government nalokho khona mina ngithi i-government leefanayo eyavimba ubhethi likazulu ngesikhathi ethi nge-22 sikadisemba ethi khona ufuna ukuthi kube yisuku lokuthi uma bethi ba-celebrate unity ngebhethi likazulu ukuthi khona siyakhala because vele kwakumele yisuku lokuthi sikhale ngalo ngokubana yikho lapho kwanqinwa khona ukuchitheka kwegazi bahamba bavinjwa labo bantu ukuthi ubhethi likazulu angahlangana kodwa kwezinye indawo abanye abantu behlangana besemhulumende lawo maphoyisa aviyona futhi ahambayo ephumana phana because awafuni le nto lento ukuthi yenzi but ngapha uhulumende obuya ukhuluma okunye ngemuva ngale wenza okunye mina ngiyaye ngithi khona uhulumende wezanu akahlukananga nabathakathi ngomthakathi uyahlehleka naye manje uphuze nayiti umenzele ukudla adla sude kodwa ebusuku ngiyena ezalala ukugibela futhi abaholwa nguye yena uthuma abana lapho ngabanye bakhe yibona abayenza lezo ebele ukuthi abana labantu abathi kona ubaba umnangako ubaba umnangako yibona abayenza sonke lezi ngoba abafuni kuvele ukuthi kona kukhulunywa ukuthi kona babulala abantu bafuna kuyenza ukuthi kona sikugqibele senze ngazathi umuntu omuhle kube nengumuntu wabulala abantu
salibonani basakazi baka Studio 7 labalandeli baka Studio 7 lokhulumayo nguJoshua Ncube ukuhlala ngilapha eSouth Africa mina ngilokudana okhulu ngokudutshulwa kwelitshe lebhalakwe kusidanisa kakhulu ngoba siyinto ehleli senzakala kodwa kubanjwa umuntu uma sibhekile into le siyibona isenzo seZANU-PF iZANU-PF eholwa ngumnangagwa lokhu phezu kwenzondo lamandebele amandebele angakwazi ukuthi ati bamenzani umnangagwa umnangagwa inzondo yakhe sehlulekile ukubana amandebele engawaphinda kanjani ngcono watshengisele ngubhomba bona aba bantu ovele wababulala kudala ukuthi vele into kuthiwa lindebele kalifuni ngoba nanku kathesi kakubanjwa muntu akula ekhini oyithathayo kodwa esikubona ukuthi kakuthunywanga nguye alitshonilanga bengabanjwanga nanku amasosha ahlala kuthiwa agqekeza atshontshile abantu izimali ezindlini kodwa alitshonilanga engababambanga ngoba ayisuye obathumayo kodwa lokhu kwenzakala la ebantwini besindebeleni besikhala ngabantu bababulawa igugurawoni angikuzwe kuthiwa kulo muntu obanjiweyo usenzakala ngaphansi kwegovernment yaye nalowo muntu onguye wakwenzayo ubulala abantu bakuqala lamanje lokhu esitshengisela sezibhomba abantu abafayo sathi siyazama ukuthi sibalungisele ubhomba khonapho kulabo bantu ababulalayo sokusezigeze izandla zakhe ukuthi sibone ukuthi kayisuye akubanjwe laba bantu laba lapho sizwe ukuthi abantu laba babanjwe kodwa nxa bengabanjwanga konke okwenzakala kubona bona abantu bafilisi kubeka phezu kwegazi lakhe ukuthi vele lokhu silwa lathi indlela yokuthi sibulale futhi sibe yi-50 sidlule bona la marokhuzeni emanana kuqala usesesaba ukuthi umhlaba umbhekile selokhu ibhumba bona abana abafayo ukuze sibone ukuthi lokhu lulaka lo
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umahluli wedalela eMelika izolo uphikise udaba lokuthi wayengumongameli uMnumzana Donald Trump akumelanga athoniswe icala lokutshotshozela abalandeli bakhe ukuthi bahlamukele uhulumende ngenyanga kazibandlela nyakenye. Amagqwetha kaTrump athi isisekelo sombuso sithi oyabe engumongameli akumelanga athoniswe icala alidala esabusa. Kodwa umahluli uMnumzana Amita Mehta ukulandulile lokho. Kulamalunga edale le-Senate lamapholisa awasa udaba lokuthi uTrump kumele athoniswe ngecala lokutshotshozela amakhulu abalandeli bakhe abalwisana lamapholisa esigodlweni se-Congress kwaze kwabhubha amapholisa amane labasekeli bakaTrump abathathu. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika uMnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuqakathekile ukuthi umbuso kaPresident Joe Biden ubonise ukuthi engathi uqinise isithembiso ebantwini ukuthi democracy izosurvive ngoba abantu bathembekiyo ukuthi kubhalansiswe izinto eziningi emhlabeni even e-America the way ezingakhona ngoba ukwenzeka namhla ka-January 2020 kwatshengisa ukuthi kunabantu abangafuniyo ukubona imizamo yonke eyenzekaleyo eminyakeni yonke edlulileyo ukuthi inikeze abantu ama-equal right ngempilo zabo regardless of umbala wabo and lana esakubonayo ngo-January ikubana kunabantu kunengxenye yabantu abangafisiyo ukuthi ukuhlangana nokunikeza ama-minority ama-rights abo okuvota ama-rights abo bona abawahloniphi ngoba into abayenza ngo-January 6 ikuthi bazame ukuvimba ukhetho olwalenziwe ngabantu for president ka-Joe Biden. So uhulumende kumele akhombise ukubana unawo amandla okuthi idemokhrasi ye-America preserve ingaphakinjaniso. So laba abantu ababizwa ku-January 6 community abangafuni ukukooperate melu.
Umnumzana Dan Moyo isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi asavumi ukuba siqhubekise sonke kodwa singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ibandla leMDC Alliance lithi amalunga alo awaqojwa edalele parliamente la kukhansili yibo abazamela ibandla kukhetho lwama-by-elections ngenyanga kaMbimbitho. Uhulumende namuhla ukhangelelwe ukuhlangana lezisebenzi zakhe okwakuqala lonyaka bekhulumisana ngodaba lweholo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.